Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamungela ku Studio 7 yesonto mhla ka 4 kumpandula 2022 ngokufutube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke eledominant in rural areas.
Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by elections. Ele ZANU-PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo.
Namhla besizo celebrate inkosi yethu uMzilikazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and kuyacelebratwa nje umhlaba wonke jikelele.
Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu eziqhube ukhetho lwama-by elections izolo ebulilima. Ikomishini yeZimbabwe Electoral Commission yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi kuWard 1 uMnumzana Ephraim Moyo webandla le-CCC uthole amavoti afika phose amakhulu amane 385, kwathi uMnumzana Khosa Mpapa Ndlovu okubandla leZANU-PF wathola edlula kancane amakhulu amathathu 315. KuWard 16 uNkosikazi Makhadi Ndlovu Moyo webandla le-CCC uthole amavoti alikhulu lamajumi amathathu lanye 131, kwathi uNkosikazi Jane Moyo okubandla leZANU-PF uthole edlula kancane ikhulu 118. Izekibi ke njalo ukuba uMnumzana Experience Dube okubandla leZANU-PF unqobe uMnumzana Ephraim Moyo okubandla le-CCC kuWard 14. Udube uthole amavoti edlula kancane amakhulu amane lengxenye 459, kwathi uMnumzana Ephraim Moyo wathola angamakhulu amathathu lamajumi amathathu lambili 332. Izigaba lezi zazibanjwe libandla leZANU-PF kusukela ngomnyaka ka-2018 kungakasuki ababebambe isikhundla lezi. UMnumzana Ostalos Gift Ziziwa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu ebulilima.
Uyibe ngoba abantu bephume ngokuningi njalo bayala ke ukuncindezelwa ngenxa yokubana amaminista ezanu amabili deputy minister lo minister babekhona ngale ezama ukwethusela abantu lokuhlukumeza abantu, kodwa abantu ke bahamba ngeqiniso. Sifuna ukubabonga abantu bebulilima njalo batshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas. Siyatshengisela ukubana ke i-TPC igcwele indawo yonke.
Singathi ke nxa sikhangela ukhetho lolu liza kusebenzisa futhi khonokhu yini zokubuya ukhetho olukhulu.
Ngo-2023 slogan sethu ngesokuthi noma kanjani against all odds, so sizayenza yonke into esiyikwanisayo njenge-citizens movement ngenxabala inhlanganiso le ngeyabantu ngokozulu wonke jikelele, ngokwami lawo, ngokomuntu wonke weZimbabwe, kubantu eZimbabwe kube nenguquko. Ngenxa yokubana inguquko ingabuya inceda wonke umuntu, whether ukuZanu noma PPC noma kuwabambo kusini, kuqakathekile ukubana senze ukhetho kwi-environment elokuthula, njalo sibe nokuhlonipha, njalo sibe nokuthi umuntu ekhethe ibandla alifunayo. So sikhangisele ukubana kulungisiswe indaba yama-reform ngenxa yokubana kufanele ukuthi okulileyo ewine ngendlela ke esegcekeni ngendlela elokushuthiseka ngendlela yakuma-standard. So into ofanele ilungisiswe indaba yama-reform esima ngayo ngenxa yokubana asiwinanga ngenxa yokuba izeki iyenze ukhetho oluprezise siwine ngoba wethu overwhelmed recognitional. So khonokho yikho kufanele sikusebenzise indawo zonke ukubana siye phambili. Yikho sikhuluma ngendaba ye-operation mango ukubana abantu besekugcineni kwakho konke indaba yokubalot box asilandaba ukubana abantu bayenzayo phakathi komnyaka into eqakathekileyo ukubana sikhethe ukubana ezimbabwe.
UMnumzana Ostalis Gift Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF.
Siyakwamukela sile ukhetho
Singathi ke okwenze iCCC yanqoba kungabe kuyini?
Kule zinto ezimbalwa ezifana ne-voter apartheid. Ikakhulu i-voter apartheid leyi ikhipha impumela kwesinye isikhathi engayisiyo ngoba abantu abaningi bengahambanga ukuyavota. Ungakhangela kunama-figures akhona ukuthi aminawo nje ama-figures akhona. Ngathola ukuthi balutshwane mhlawumbe abantu abahambe bayavota. Ubulutshwane babantu abahambe bayavota bona ubana yokwenza impumela yakhona iqile iwela noma ngaphi.
Kuyo phambili ubonanzani ibandla lenu lingazama yini ukuthi linqobe futhi khona ngale?
Hayi, ibandla lethu lihle kakhulu ngale gidi. Yazi ngangukutshela gidi kokubona ukuthi ngale futhi makhangela thina ngale vele uhlelo lethu lama-MPs ethu lawo imisebenzi abawenzayo kuhle kakhulu. Ukhangele umsebenzi owenziwa ngaboMinista uMangaliso Ndlovu. Akula muntu ongamethi uMangaliso Ndlovu ngale. Iveni kathethi iveni ikhokhela iparty. Iparty ilobukhokheli obuhlelekileyo umsebenzi womhlangano ukukhokhelwa nguMangaliso Ndlovu. OMangaliso Ndlovu vele ingathi ma-South vele ikhothiwe vele ma-South. I-ma-South vele zanpiyef iyathaka kuphela. Solo ngonxanye njengoba ngitshela gidi ukuthi we have a very strong team that is led by uMangaliso Ndlovu. Okuthi umsebenzi wakhe wakhangela uMangaliso Ndlovu umsebenzi owenzile khona ngale i-constituency yakhe khona ngale futhi khona ngale. Imisebenzi emihle kakhulu ukuthi i-CCC ayiladho khona ngale. I-CCC badobhile nje ngoba bakudobhileyo. Basidobhile isikhoma sabo behamba. Faya logogo nje ozihambelayo odobhe isikhoma semali.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla le-ZANU-PF. Sixoxela ye esetsholojo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathe gwaqa eMaryland lapha benza khona umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Abasemkhosini lo bavela endaweni ezijiyeneyo. Kukhangelwe ukuba umcimbi lo uza ukuxoxwa khona ngesiko likaMzilikazi, uza ngesiko likaMthwakazi uzagqitshwa namuhla. Sixoxele uMnumzana Mkhululi Ndlovu, omunye wababona ngokuqoqwa komcimbi lo.
Namhla besizocelebrate umkhosi yethu uMzilikazi eyasitshiya lapho sihlala khona eZimbabwe emathebeleni. Njengobana umuntu ekwazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and kuyacelebratewa nje umhlaba wonke jikelele zonke nje abadabuka ngoMzilikazi.
Singathi lugade kangakanani usuku lolu?
Usuku lolu luqakathekile kakhulu. Yabona Dube, wona njengoba usuhlale lapha eMelika seke sihambe kuma-Italini izinto oCinco de Mayo wabeMexico, o-Irish Fest labana gqoke i-green o-St. Patrick's Day. Thina lathi nxa sobe sikhangela lapha besibona sigqoke, so bayasikholisa bayasikhabetha bayasibuza ngasosiba besibuza ukuthi mbani nalo sithi u-right hand man kaChaka. Ngaso sesikhuluma ngoChaka, inoleji isingane sivuleka ngoba uChaka laye ngumuntu who they are proud of. Abantu abamnyama nje the great warrior history ukuthi kulabantu bakhe njalo abantu ababeqinisa uChaka ukuthi bacelebrate umnjalo labo, they get a lot of knowledge out of that. Thina yithi kuqakathekile kakhulu ngoba kuyasiqinisa.
Singathi-ke ebantwaneni abakhule lapha kuqakatheke kangakanani lokho?
Into umuntu siyifundisa abantu abenu ngoba into labo i-identity omuntu baqhubeke ngayo. Ubona labo bazaba ne-vision yabo njengoba bengabantwana abatsha bekhulele lapha e-America bekhuluma isikhiwa, abanye kabakhulumi ilimi lethu njengona sikhuluma, kodwa kuzamele bebekwazi bebekwazi laba badabuka khona, bebekwazi nezibongo zabo. Konke esikwaziyo kumele ukuthi sikwabele abantu abenu.
Singathi-ke nxa sesikhangela abantu bavela endaweni ezijiyeneyo, baluthakazelela yini usuku lolu?
abantu balithakazelela kakhulu.
Umnumzana Mkhululi Ndlovu ngomunye wabaqoqe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sixoxe laye ese-Albert Marlboro esabelweni seMaryland khonapha kwele Melika. Singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlola okwenzakala kwenkampani ephehla umlilo kagetsi ngenuclear eZaporizhzhia nuclear power plant kwele Ukraine bathi bakhathazwa yikulwisana kwebutho lakwele Russia lele Ukraine duzane lendawo le. Bathi kulakho ukuba le ngozi eyesabekayo elinye ibutho lingabhomba kwinkampani le. Ele mali lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ibutho lalo libulala abantu mahlayana. Kulabanye asebephanyeke udaba lolu kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations besithi ibutho lakole mali lidubula mahlayana abantu abaphikisayo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqoqa ngemisebenzi yenkosi uMzilikazi. Namhla sikwele Melika.
Mina nguStella Mkiliwane ngumancube uMzilankatha uMpangazitha ngihlezi eDallas, Texas. Ngibuye lapha ngokokuqala kumalungisele lonke bengikhona kugrouphu kwaze kwafikelangana namhlanje. Kuhle ukuthi lathi sisiqhenye ngokuthi singabobani. Kokwenziwe kuhle yini konke akungeke kwabaluleka, kodwa isiqalo. Siyakhula njengabantu bakwaMzilikazi, kumele silethe lezi muli zethu zifunde ukuthi singabobani, ziziqhenye ngokuthi singabobani. Namhlanje ngiyasiqhenya ngoba uMzilikazi omkhulu, ukuba ngumancube, ukuba liNdebele, lokukhuluma ngolimi lwakimi, lokugida nilabanye abazwisisayo kanye lapho esivela khona, lokubumba ukuthi siyangaphi njengesizwe sakwaMzilikazi. Amhlophe wabalungiselileyo bonke laba lisebenze kakhulu, siyabonga kakhulu, lingadini.
Singathi-ke kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bebekwazi inkosi
yabo? Singazi ukuthi inkosi yethu ngubani, asizazi ukuthi singabobani ngabantu, sifonga ukulahleka nje njengabantu abangela lapho abavela khona mbabaya khona. Kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu sibe kwazi ukuthi sivela ngaphi, singabobani. Nxa ungangibuza njengoba ngisishithi sa singabomzilankazi, sivela ngaphi, siyakwazi lapho esivela khona. Kuqakathekile kakhulu kithi lebantwaneni bethu nasizukulwane zethu ezilandelayo ukuthi sibe kwazi ukuthi singabobani.
Abantwana bafundiswa njani ngakhona okukhuluma?
Kufanele siqalise ukuziqhina ukuthi singabobani ezindlini zethu. Abantwana babekwazi ukuthi bangabobani, and then nxa sesibuya emhlanganweni enje kasilethane abantwana bethu sibalungisele izinto ezenza ukuthi babekwazi ukuthi bavela ngathi bangabobani, and then babazane labanye abantu bakwabo. Nxa sikathe silapha sisegangene silahlekile, sukubuthana lokhu kenza ukuthi lathi sibele saziwe ukuthi sikhona singabantu. Kathe uMzilikazi sele seyi-official organization e-America. Akula politics esikhulumileyo this weekend. Sikhulume ngokuthi singabobani, sifuna ukuya ngaphi, sifuna ukwakhana njani njengesizwe.
Ye, phose lokugcina mama.
Mina ngifuna ukubonga kakhulu uMkhwalisi. Ngithi lokho kakuye phambili, sihlangane iminyaka ngeminyaka sikhwalisa, sigida, sisidla ukudla kwawethu, sikhuluma, sikhumbula lapho esivela khona, sifundisa labantwana bethu ukuthi singabobani, sivela ngaphi, kuyini okuqakathekileyo kithi njengesizwe.
Siyabonga kakhulu Mancube ungadinwa lakusasa. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kutungameli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla. KuMateyu chapter 6 verse ka 16 ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uzakukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumiye ngokuthi athatha la matshe uwenza abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyatshova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi, ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda iyazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo, abaziphakamisayo, ukuthi hhayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi, ungabalili izwi likaNkulunkulu. Kuyabe ungaseyikho ukuzila, ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizila ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulomlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu. Ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami, ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila, bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu, ubanike njalo umusa wokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila, ethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo, ungadinwa lakusasa mfowethu. Yes, sike sizizwe ke ezabatsha lamhlanje. Wezabacha, siqhubekela phambili sixoxa ngomgubho wenkosi uMzilikazi.
Salibonani bantu bakamthwazi. Igama uBrian Dlozi. Ithe khaya ngibuya eMalapala kusetsholojo umungadlula empanizima. Ngizalelwe eWanki emalahleni khona phezu bendekhoya almost 24 years khona before ukuza la. Okwakathesi ngibased e-Ohio, Cincinnati.
Ye, kwini okukulethe lapha eMaryland?
Okungilethe lapha eMaryland kungenxa yokuthi ukhona umngani wami oyisihlobo labo Emmanuel Sox Ncube owangi-eda egrupini, you know, wantshela wathi hayi no kule group enje, and then ngathi sengihlalele egrupini ngabona be-advertise ukuthi kulo mcimbi, you know, ukucelebrate iMzilikazi Day. So nami ngabona hayi kuqakathekile sile ukuthi ngifunda ngesiko lakithi, ngoba thina esisese kuma-30s 20s kuzamele sikuqhubekisele phambili lokhu, sikudlulisele ebantwaneni bethu nazonke ezinye izizukulwane eziza kulandela. So nxa abadala bona laba besimema besifaka ezintweni zona lezi, kuqatheke kakhulu ngoba nathi sizakudlulisela phambili.
Ye, kwini okwenza uthi kuqakathekile khonokho elikwenza?
Hayi, ngingathi kumbe ufake ngesikhiwa ncalo ukuthi i-identity iyadingakala ebantwini. Kumele uzazi ukuthi ubuyaphi, uvela ngaphi, ungubani, ungokabani. Angisho thina singabakaMzilikazi, sokuqatheke kakhulu kithi khonokho, kwenza ukuthi si-identify, sibe kwazi, singabi lamahloni ngesiko lethu ngalapho esivela khona. Bakhona abakwenza, abanye bayenza o-Irish first, abanye benza o-Cinco de Mayo. Thina lakho siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa iMzilikazi kwelinye ilanga kube kuthiwe hayi iMzilikazi Day, ilanga eliqakathekileyo sibile ebantwini besiNdebeleni abadabuka eZimbabwe.
Kodwa lina abasakhulayo liyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakatheke kanganani?
Ya, you know, ngokufunda izingwalo, you know, siyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakathekile, ngoba njengokutsho kwabo namhlanje kuseni bebekhuluma ngokuthi kuthiwa uMzilikazi wayengadli abantu bonke bangakadli. Angisho nesaka sithi indlamuva yenkosi. So kithi khonokho, you know, kuyasitshengisela ukuthi wayengumuntu owayezidela before abantu, and uqaqathekile kakhulu. Ungabona umuntu oyenza njalo, wenza ama-sacrifices anjalo for abantu bakhe, lathi kusenza sifise ukuba ngabantu abanjengaye.
Singathi kusiya phambili kubona ngazani liza kubamba yini khonokho ukuthi kuqakathe kanganani ukuba leyo mcimbo nje.
Singabe silokhu sixhumana sihlangana sibona ukuthi iMzilikazi Day iyaqhubekela phambili, njengoba ibigcine ngo-2012 khathe siyivusile njalo, singaqhubekisela phambili. Izizukulwane zethu zizazisisa lazo ukuthi hhayi every year abantu kufuze beyihlangana endaweni ethile becelebrate iMzilikazi Day. So
abasakhulayo
ngabatshela ukuthi into eqakathekileyo ikuzazi ukuthi ungubani, njalo uvela ngaphi, ungokabani. Kuyikho thina lathi size lapha ukwenzela ukuthi sizozinanzelela ukuthi thina singabakaMzilikazi, and khona okuqatheke kakhulu kithi ekusikhuliseni lakuthi kungasingena emsebenzini lapha. Kuqathekile ukuthi uzazi ukuthi hayi wena ungubani.
Ye, phoselokugcina
mina engakusho ukuthi hayi ngiyathokoza kakhulu ngokwenzakale lapho umcimbi lowo. Hayi, kimi it was really amazing organization yakhona, and ngikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili, you know, ngoba lathi sizakhona ukuthi kudlulisele phambili lapho sesilabantwana, you know, lezi zizukulwane ezizabuya after thina.
Siyabonga Ndlovu.
Hayi, kubonga mina.
Lo nguBrian Ndlovu odabuka eJolojo ohlala khonapha kwele Melika.
Wezemidlalo, iqembu leDynamos linqobe eHarare City 2-1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Tenax 0 ZPC Kariba 2, Triangle United 3 Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 1 Black Rhinos 0. Silokhu sikwezemidlalo. Wayeyimvimbi elodumo uGift Ilunga Junior uthi abasakhulayo kabaselalo uthando lomdlalo wenguqu kulezinsuku. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Ulunga waziwa kakhulu ngegama elithi Thebe usebenzela iqembu leBulawayo City lapha ngomunye wabaqeqetshi abasebenza lamaqembu abafana abasakhulayo. Uthi kulomehluko omkhulu kakhulu nxa kufaniswa abadlali abasakhulayo abakulezi nsuku lalabo abakudala.
kulobunzima bra ngokuthi iboys lezi sesiluza from under 14 uyabona ungakhuthi training from 14 kusiya phezulu uyabusulahlekile thina we there from 13 14 skula manje iboys are these days kulobunzima ufuna ukuphusha every town namele
ulunga uthi labo abayalabi lokhu bekhona ebholeni uyabalolonga aphinde abafundise ukuba babe ngabadlali abaziphethe kuhle
ngiyabe ngibanika into engayenzayo bona okwabo talent talent incane lalo mina uyephu kuphela developing it especially discipline we are trying to uthi these boys bengayenzi okwayenzwa yithi many things ezirong esazenzayo so we are trying to help them ukuthi bephume entweni ezinjengazonike ezi to go forward.
Ulunga osebenza lo Bruce Chuma kanye lo Voster Chitema uthi kuqakathekile ukubambisana ekuqeqetsheni umdlalo wenguqu
uzawedwa eboreni I don't think ukuthi it will work siyancedisana olombono wakhe siyawubona siwuhlanganise
uChitema laye ugcizelele ukuba kulula ukusebenza labaqeqetshi abalidlalayo ibhola
it's a blessing in disguise ukusebenza lo muntu owadlala ibhola uThebe noBruce ngoba into eziningi asiphikisani siyabe si-understandana just because we've been there
esakhula ulunga odlalele amaqembu abalisayo leZimbabwe Saints kanye lephinda mzala uqale ukudlala kuqembu layelendazi ngo-1997 eqeqetshwa ngumadinda ndlovu uke wadlala njalo kumaqembu amela ilizwe njalo ngomnyaka ka-2004 beyingxenye yeqembu lama-warriors eliphakamise inkezo yekhosafa ulunga uke wadlalela njalo iqembu le-capes united njalo ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi ukuwaqeqetsha abasakhulayo beqembu le-highlanders ukuwaqeqetsha njalo leqembu elidlala kusigaba se-southern region division 1 elemosi rovers ngiyimele Studio 7 ngobulawayo imuJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ingoma kaZinja ziyamluma ethi singamaNdebele. Yamluma ingoma yakhe ethi singamaNdebele. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebeselazo. Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by-elections ebulilima. ELZANU-PF lithi namhla uDwayi udobhe ingqongqo. Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oluvalelisayo kumthembo sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.